kukhanya impengo yamafutha iveli yaxotshana le mali esemsikeni omnyama. Bona bathi bona sebengeza imali yamaphepha le insimbi emsikeni, kuthi ukuthi veli imali yakhona yethathayo kade sebedinga-ke imali yangaphandle. Kuyahlala kunjalo, angiboni ukuthi kanti ilizwe bakithi singaba le lizwe elithi amafutha ayakhwela ivi ngaveli. Kule nto vele engamanga kuhle ephambanisekileyo la.
Nxa intengo yamafutha ikhwela kanje viki ngeviki, intengo yezinto layo iyakhuphuka yini, yehle lawo amafutha njalo?
Lelo liqiniso, ngoba siyazi ukuthi izinto eziningi ezithengiswayo emavinkilini ziyahodwa, zithwala ngezimota. Kutho ukuthi abanikazi bezimota bayabe sebefuna ukwengezela intengo yakhona yokuhamba. Amabhasi azakhwela, imitshova izakhwela. Njengoba sethile uba umuntu lincuba ukuthi kuza amabhonus abe khona, kutho ukuthi vele imali intengo ezizawukhwela ukwedlela lokhu ebitshiwe khona kathesi, ngoba sebekhangelene lawo lokhu ukhwela kwamafutha lamabhonus azawuza. Hhayi, into zizabheda kathesi, asamanga kuhle.
Nxa ithe yehla intengo yamafutha, intengo yezinto ezitolo layo iyehla yini kumbe yala ikhuphuka?
Osobhizinisi abeZimbabwe akuzange kwenzekale akulandele yenzekana enjalo ukuthi nxa intengo yamafutha ingehla bayehlisa, ngoba bona mthetho wabathi bona intengo ababeyivele beyifakile yintengo ehambelana lapha abahote khona abathenge khona. Nxa bengayehlisa kutho ukuthi nxa sebesiyahoda kawasizi babekwazi ukuthi ukuguquka kwemali yangaphandle kuyazi kumi kanjani. Yikho abasozi vele bakucabanga ukuthi behlise intengo, iyabe lokhu iqonga kuphela ixothana le ntengo yedola esemsikeni omnyama.
Ngezinye indlela labo osomabhizimusi kabakhomsulwa kundaba zokukhwela mahlayana kwentengo yezinto lapha?
Vele yabona ukuthi into yakhona vele iyahambelana, ngoba bona nxa ukhuluma labo bayakutshela nje laba amalunga ezethenisisa ukuthi kayisiwo ndaba yabo ukuthi into ziyakhwela. Kodwa mina ngibona ngathi singaze siye South Africa siyakwazi ukuthi i-rand liyabe liguquka ubudlelwane bakhona le-US dollar, kodwa intengo yakhona kayikhweli mahlayana. Sengibona ukuthi lapha songathi sokulobuhwaba obuthize, ngoba nxa wodwa izinto zakho ngenyanga ephelileyo okuza kwenza ukuthi ukhweze kathi esikwini, ngoba imali emsikeni intshintshile, isintshintshe namhla. So uhulumende wakhona yena okhweza amafutha lo, imithelo yakhona baba iminingi kakhulu iqondene nemafutha. Labo osobhizinis labo abahlala betshaywa luvalo, angibona ngathi sokulobucikilo lobusela phakathi.